okokuqala ukuthi sebenze umahluko kuma accounts ukuthi umuntu sokumele abe le account ye US dollar le account ye bond le ama RTGS so kulethe ukwethuka kubo somabhizinisi ukuthi why sokumele kuhlukanisa ama account lawa sebefuna ukwenzani foreign currency and kuba lihlupho ngoba okwenzakalayo ukuthi okakhesi into eziningi njengelizwe sizithola outside i-manufacturing industry jika ayikavuki so kuyinto ethuse osomabhizinisi kakhulu.
Uthe yena labo njengohulumende balubona uhlupho lokuswelakala kwemali yamanye amazwe njalo bazanika labo abakhanda ama raw materials amqoka kakhulu awoku-export ukwenzela ukuthi kube yiwalethi imali elizweni. Kodwa vele abamabhizinisi bayithola yini imali yakwamanye amazwe?
Imali yakwamanye amazwe sikhuluma njengamanzi ungaze uyeyifuna ebhanga kayitholakali osomabhizinisi ayithola kumkambo omnyama sithi i-black market ngesilungu. Yikungananzelela nje kuviki lona lena amalanga adlule amathathu ama-prices ezinto asekhwele okumangalisayo ngoba osomabhizinisi vele leyo foreign currency kayitholakali emabhenki kayikho ngayi-aplayele emabhenki kawuyitholi. So esingakuzwisisiyo ukuthi ma upresident evuma ethina bazamnika laba abamqoka kusuka kwethuthu osomabhizinisi ukuthi izabe isivele ngaphi leyo foreign currency.
Sesikhuluma ngala amabhizinisi amancane-ke abathengisa izitaladeni.
Bona laba abazithengiselayo emasitaladeni leyo foreign currency bayithenga emkambo omnyama osokuyikho osokuluhlupho ukuthi izinto zibe zikhwela ngoba sikhuluma kunje ma uqathanisa ama-rates emkambo omnyama le mali yaphandle akhwele okumangalisayo. Ilandi manje kwamanje liza ngawo lifuna kumele keep about 14 bond. So kuluhlupho ngoba into yakhona isiyafektha izakhamizi ngoba ngikhuluma ngokuthi intengo sezikhuphuka okunye okumangalisayo.